Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sihlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 25 kumfumfu 2022 igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umsakazo we-Voice of America usola ukufakwa kwentatheli zindaba ze-Studio 7 kuqembu le-WhatsApp elibunjwe ngabakhanya besekela iZANU-PF abazibiza ngokuthi Journalists for Economic Development kumbe Journalists for ED. Umongameli yemasoni Mnangagwa namuhla uzakhokhela umkhankaso wokugqugquzela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF yimelika. IZimbabwe Lawyers for Human Rights isola ukwaliswa kwamagqwetha ngophethe ijele lesikurubhi ukubonana lesiphathamandla ze-CCC umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsakazo we-Voice of America ususole kakhulu ukufakwa kwentatheli zindaba ze-Studio 7 kuqembu le-WhatsApp elibunjwe ngabakhanya besekela ibandla le-ZANU-PF abazibiza ngokuthi Journalists for Economic Development kumbe Journalists for ED. Umhleli omkhulu we-Studio 7 uRay Choto uthi bamangele izolo bebona intatheli zabo zifakwe kuqembu leli zingazange zicelwe kumbe zaziswe. Uthi leli qembu akumelanga lenze angani intatheli ze-Studio 7 zisekela uMnangagwa ngoba lokho akusilo qiniso. Iqembu leli likhanya lisanda kubunjwa njalo lilentatheli zindaba ezedlula amakhulu ayisikhombisa 700. UChoto uthi njenge-Studio 7 abalani lokwenza laleli qembu. Wengeze wathi intatheli ze-Studio 7 zisebenza zizimele zingelahlangothi eziluthathayo kwezombusa zwe. Umongameli yemasoni Mnangagwa namuhla uzakhokhela umkhankaso wokugqugquzela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF yimelika. Umanyano weSADC yiwo owahlela ukuthi lumkhankaso uqhutshwe minyaka yonke mhlaka 25 kulinyanga. Inkokheli zamazwe akusadaki lazo zikhangelelwe ukwethula imbiko zikhuthaza elemelika ukuthi lesule izijeziso lezi ngoba isithi zilimaza uzulumakhaza. Elemelika lethesa abezanu-PF izijeziso lezi libethesa icala lokwephula amalungelo kazulu. Uhulumende uthi ababalisi kanye labantwana besikolo labo kumele baphatheke kumkhankaso wanamuhla okuyinto esolwa kakhulu isikhulumeli senhlanganiso yababalisi i-Athuzi umnumzana Themba kuye moyo.
Izinto ze-national governance zihamba le-political inclinement. Abantwana besikolo abakhathana le-politics. Ababalisi balomlando omkhulu kathesi ababalisi baya invigilator kulama examinations ahambayo bese sibuya nase sikhangela in principle indaba yama sanctions aso ndaba edinga izlogan indaba abantu okudinga ukuthi nxa kulama reforms okumele ayenziwe sesikhambuma ngongakanani kona lama reforms ukwenzela ukuthi sikhale ngayo ukuthi abantu thina sesikhambe kanje akulalutho abalwenzayo.
Kodwa uhulumende uthi kumele liphatheke njengababalisi njengabantwana besikolo ngoba izijeziso lezi ziphazamisa ezemfundo eZimbabwe.
Imfundo vele yaphambaniseke kutheni thina njengelizwe sehluleka ukulandela isisekelo sombuso esithi sona i-education in Zimbabwe is state funded. Konke lokho kwe-education state funded kusuka kunzira masanga commission. Inzira masanga commission ite isithi education must be state funded. Yazobuya le proposal yabo ukuthi uhulumende nxa efuna ukufunda i-education kaqalisa into kuthiwa i-education equalization fund. Lapho kuzathi khona uhulumende nxa ehleli esenza ama-budget akhe akhangela ukuthi izikolo lezindawo ezidinga ukuthi sizilinganise lama-A schools lana esasiwakhangela kudala yiziphi, looking at ama-resources elizwe esilawo. I-benchmark yethu nxa sikhuluma ngokuthi uhulumende must fund education nxa sikhuluma siyi-ATOS ukuthi uhulumende must fund education. Inzira masanga commission esiyiyo esisinikeza i-competence based curriculum ilakho konke kumgceke ngidathele.
Siyazi ukuthi kuyalotshwa imihloliso sikhuluma nje kulezi insuku. Ihamba njani? Kuhamba kuhle konke yini? Ngoba sike sabona kuthiwa kulamaphepha alikhileyo atholakale sesezandleni zabafundi lanxa nje ebengakalotshwa.
Nxa sesikhuluma ngesimo semihloliso kubi, kubuhlungu nxa sesikhangela umfutho ofakwa ngababalisi bengabhadalwa imali abayikhangeleyo kuthiwa yi-living wage, kodwa besiya emsebenzini every day besiyafundisa abantwana ukuthi baqeqeshe babe kahle. Imhloliso ekhona kathesi kithi njenge-ATOS sesiyibuka njengemlinga, umuntu olingabantu. Imhloliso yonke isikhona ebulenjini. Umbuzo esilawo yikuthi ngubani oqondane le mhloliso ukwenzela ukuthi nxa sesikhangela ukuthi kanti imhloliso lonke le yagcwala ebulenjini kwenzakalani kube emhlolisweni.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi i-ATOS. Abezombusazwe bona abathini ngodaba lwezijeziso? Nangu ukansila webandla le-TCCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Ibandla le-ZANU-PF le-SADC benza izaba into emangalisayo ukuthi bakhuluma ngama-sanctions abathi lizwe lithethwe ngamazwe aphandle iMelika leBrithani le-European Union. Kodwa-ke ama-sanctions amakhulu ngethesi yabantwana beZimbabwe libandla le-ZANU-PF ebengabantu abathembakeleyo ngabo bakhuluma ngokuthi ama-sanctions kaphume bese befaka phela le mizamo yabo ukuthi hayi lathi kwelethu hlangothi sikhangelele ukuthi silungisise lokhu lalokhu lalokho. Kodwa-ke njengabantu beZANU-PF benjalo bazahlala besithi ama-sanctions kaphume. Kabakhulumi ngodaba ukuthi ama-sanctions lawo abuya njani. Kabakhulumi ngodaba lokuthi bona i-roadmap yabo ime njani ekukhankaseleni ukuthi ama-sanctions aphume. Ama-sanctions asonto ezaphuma ngoba abantu benze igala kumbe benze irali bahlangana bamemeza bahlabela bathi ama-sanctions kahambe. Impunguche ziyakhala ubusuku bonke, inyanga iyaphuma ize iyetshona, akutshintshi lutho. Izintsha zingakhonkotha isitimela siyahamba sisolobele size siyefika lapho esiya khona. I-ZANU-PF nxa ithembakele umuntu abakhuluma ngayo beyizwisisa njalo beqinisile kiyo kumele balungisise okwayenza ukuthi lawo ma-sanctions abakhuluma ngawo abe khona. Basho ukuthi hhayi kusolwa-ke ukuthi sephula ilungelo loluntu ngokunjalo sesizama ukuthi siyenze lokhu lalokhu lalokhu ukuze sivikele ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu. Kodwa-ke ngeviki ephelileyo nje sibone i-ZANU-PF kulama-by-elections abantu bechaya begijinyiswa. Sikhuluma kanje omele edale lephalamende kobulawa uJasmine Thofa usesibhedlela uqamukile ingalo zonke lilunga ledale lephalamende echayelwa ukuthi indaba besiyakhankasa-ke kogodlwayo ensiza bekhankasela ibandla le-Citizens Coalition for Change.
Kodwa abeZANU-PF bathi amalungelo bayawahlonipha Ndlovu. Bathi uhulumende kaMgabe nguye owayelenkinga, kodwa lo okaMnankagwa usekwenzile konke okwathiwa kumela kwenze iMelika labangane bayo ukuze kwesulwe izijeziso.
Robert Mkabe usekwansi iminyaka emibili watshonayo. UJasmine Tofa okucacaphulu amalunga edale lephalamende atshaywe ngeviki eliphelileyo. Abanye batshaywe ematopo kithi lapha eSandton, abanye batshaywa ensiza ngapha kwaWatford. Into eyenzakale ngeviki eliphelileyo, amazwe aphetheyo akhuluma ngelungelo loluntu. Amabandla aphikisa eZimbabwe kavunyelwa kukhankasa, bakakhankasa bayathaywa abantu, babulawela izimoto, abalinyaza baqamula izingalo. UTopu Skhala sekwanisa inyanga ezintathu evalelwe. Yikho-ke akula nto abangathi sebeyilungisisile. Ngibone ngazathi abakwenzayo-ke kuwesi kakhulu okudluleko okusenziwa umgabi.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila webandla le-CCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Udaba lwama-sanction luqakathekile ukubana abantu baluzwisise ukubana luqala ngapi lusiya nga. Izijeziso lezi ezifakelwe elizwe lethu eleZimbabwe aso zijeziso eziyenza lokhu abakuthi ngesiNgisi i-targeted measures njengoba bethanda ukutsho, kodwa izijeziso ezigoqela umuntu wonke esezenze inothi yeZimbabwe yala ilokhu incipha abantu bathwala luklubhu.
Chuma, ungathi ukuthwalisa abantu luklubhu ngama-sanctions kumbe ngumkhonomi welizwe osadalalayo uvuka?
Izijeziso lezi zibamba indawo yonke. Kulama-banks amaningi ayehluleka ukubana asebenzelane leZimbabwe ngenxa yokuthi bona imali nxa zitransfera zibuya zingena ngapha eZimbabwe zisiya khona lapha ezingabe zisiya khona khonokwana kusuka kubahluphe ukuthi kube ukuthi kusebenzeke kuhle. Khonokwana amabhanga lawa ase-America kumele akhiphe izimali eziningi ezokuthi kwenziwe ama-checks probably kubonakala ukuthi imali leyo ivela ngapi, ihamba njani. Ama-bank lawa agcine bona kungcono ukuyekela udlelana namabhenketi eZimbabwe lapha kulokuthi becine beluza imali zonke leziyana ezokuthi kuyenziwa ama-checks lama-double checks before bengakadili lati. Kuningi esingakubalisa okutshengisela ubana ama-sanctions asephambanise not lakho abakuthi i-targeted, kodwa aphambanise umuntu wonke nje jikelele. Amabhizinisi kahambi kuhle, umkonomi kawuhambi kuhle. Sikhuluma kanje so umkonomi wethu since ama-sanctions layo iqalisile sokule 22 years, ngiyabona umkonomi wethu usukhoste imali engadlula abo-$40 billion ade kumele ukuthi ngabe siyenzile la ngabe kungasiwo ama-sanctions lawo afakiweyo. So kuyatshengisela-ke ukubana ama-sanctions lawo kumele asuswe.
Ama-sanctions lavela abangelwa yini?
Yindaba yomhlabathi esawuthathayo abakuzondele khona amakhiwa, and ezilonke zomhlabathi losi lawo vele kabasoze bekhiphe unyawo ebrekini lelo.
Kumele kwenziweni-ke ukuthi lawo ma-sanctions akhitshwe?
So kumele batshelwe ngabantu bonke, betshelwe ngamazwi wonke ukuthi hhayi akendekele ukuhlukumeza abantu, ngoba umuntu ophansi ngaba nguye ofilayo ama-effects ama-sanctions lawo. Bona laba abantu babe-targeted bangona ingani bazihambela baphila kuhle balanto ebaphambanisayo. So ama-sanctions kakhitshwe lawo ngoba alimaza the ordinary citizens, izalwane zalapha eZimbabwe.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla lezanu PF ubexoxa lo Gainer Gumede Saidi we Studio 7. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi isilobele ophethe ijele leChikurupi ikhonona ngokwaliswa kwamagqwetha ukuvakatshela iziphathamandla zebandla le-CCC umnumzana Job Sikhala loGodfrey Sithole. Inhlanganiso le ithi ngesonto amagqwetha uFred Masarirevu loDaniel Mologele baliswe ukubona abasolwa ngoba kuthiwa kuvunyelwa amagqwetha angena enkantolo kuphela nxa kuthethwa icala labo elokuphedla uDlakela. Umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa yena uke wabhalela usikomitshi wamajele ecela imvumo yokuyabona uSikhala loSithole wavunyelwa. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Beze kahle kakhulu ukuthi balobele umnumzana ophethe ijelelelo, kodwa njengoba ngengatsho phambilini kwesinye isikhathi ukuthi kayisuye othatha izinqumo zokuvimbela abantu abazobona usikhala noma bangamagqwetha kumbe ngutshamisa kumbe izihlobo ezinye labangani. Kodwa isinqumo esithathwa ngabantu bepolitiki abaphezulu ababusilizwe. Kodwa-ke njalo umthetho uthi kababhalele bona labo bantu bakhulume labo, benza into eqondileyo kuyikulwela amalungelo abantu ukuthi umuthi kakhohlwa ukuthi umuntu ngaphansi kwe-constitution yeZimbabwe ulelungelo lokuthi avakatshelwe izihlobo. Izihlobo labangane labazombona kabakhethwa ngabamvalileyo, kodwa bakhethwa nguye nguye kuphela ongatsho ukuthi kamfuni ukubona lo laluyana ngaleyo ndlela kuphela. Ngakho ke lokho abakwenzayo bephula umthetho labo abavalele ukusikhala losithole.
Uchamisa la esibone elobela usikomitshi wamajele kunsukwana ezedluleyo ecela imvumo yokuyabona usikhala losithole labanye lababebandla lakhe ababotshwa enyathime losikhala beseteswa icala lodlakela. Kahle kahle kuyini okwenza abamajele laba bakhanye besala ukuthi usikhala losithole babonwe ngamagqwetha abo?
Isizathu sokwala kwabo yikuthi abepolitiki abaphethe ilizwe yibo abathi kwaliwe. Aso sinqumo esingathathwa ngumuntu ogcine umuntu esitokisile ejele kumbe endaweni ethile, kodwa isinqumo esithathwa ngabantu ababusayo. Yilokhu ngesingisho kuthiwa kule political interference endabeni yonaleyo, kusegcekeni khona lokho. Yingakho thina abanye sisithi kusasa lokhu kuzabe beginqile abantu bekhuluma ngokuthi izijeziso zenotho ama-sanctions kasuswe. Ngabe bona labo bantu njalo bayakhuthalela ukuthi bathi kakube lo khetho elikhululekileyo elizweni, kakube le rule of law, kakuhlonitshwa amalungelo abantu, akudemokratizwe ilizwe likhululwe ngendlela efaneleyo. Kungenzeki lokho esikubona kusenziwa kubosithole labosikhala ngokuba yikho okudonsa izijeziso zenotho. Asingakhulumi nabasemelika sisithi kabasiswe izijeziso zenotho, kasikhulume labethu khona lapha labo njalo ukuthi kabayekele ukuhlukuza abantu, ukutshaya abantu, ukubusa kabi ngendlela esiyibonayo yona le njengoba sikhuluma osithole labosikhala indlela abaphethwe ngakhona. Asiqondiseni into eyonakalayo, hhayi ukuyibuka sibe sisilwa namanye amazwe siyekela bethu bekusa kabi.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Osesiba inhloko yelebhilithane entsha, umnumzana Rishi Sunak uzahlangana lenkosi yalelo lizwe uKing Charles namuhla, lapho azaphiwa khona imvumo yokungena kulesi sikhundla lokubumba uhulumende omutsha. Ochiye lesi sikhundla ngeviki edluleyo, unkosikazi Liz Truss laye uza kwazisa inkosi ukuthi usechiya umsebenzi. USunak uleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lambili 42, njalo ungumhlobo wesindiya. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo hlaziya ezombusazwe, njalo ehlala kwelebhilithane umnumzana Mqondobanzi Magonya.
URishi Sunak usaseyinkokheli yebandla leConservative Party uzakwamukela ucingo oluzavela kungonyama yalapha uKing Charles ukuthi-ke afike ngakwakhe kuphalasi yakhe, lapha aza kuyamnxusa khona ukuthi ngabumbe uhulumende under iConservative Party. Into emqoka okumele ukuthi sizwisise njalo yile, ulakho ukuthi uKing Charles engafika amlandulele ukuthi abumbe uhulumende, acele ukuthi ibandla lakhe leConservative malilethe omunye. Kodwa-ke nxa engakwenza lokho uKing Charles, okuzalandela ukuthi ubukhosi bakhe buphelile, ngoba amandla inkosi yalapha ewasebenzisayo iwaphiwa iphalamende. Njalo akukaze kwenzeke, uzakhumbula ukuthi kwalaya ngo-1701 kuke kwangani kuloku kukiliza kancane, kodwa hhayi into yakhona baphanga bayilungisa.
Sesibheka phambili singambona eqhuba umsebenzi yini okwesikhathi eside engawuchiyi njengalokho esanduku ukubona ngingabusa ngemfanelo. Siyabona abanye lapha ebulenjini bemchothoza ukuthi hayi ngumuntu onothe kakhulu ongakwaziyo mhlawumbe ukuthi zomnotho welizwe sithuthuke njani ngoba ekhule phakathi komhlanelo embeleko.
Uza kulandzelela ukuthi amazwe abantu bonaba abakhulele phakathi komhlanelo embeleko athuthukile njalo labantu babo kabadubeki okufana lokwabantu laba abakhulele phakathi kwejele mbokodo. Khangela loneli eBritani, ukhangele elakithi khona phana komchazafe. Khangela ukuthi abantu bahlupheka njani. Ukhangela ukuthi abantu abayibona ababusayo ukubuyela emuva ukudingisisa imvelaphi yabo. Uzabona ukuthi ngabantu iningi labo akadebelala bechebe ngesawudo. Yikho nje ubona lokubusa kubehlula, babusa ngochuku, ngabantu ababusa ngendlela embi. Kulabo abantu abafike lapha ngo 2000 or from 97, uzakhumbula ukuthi sesibe labo prime minister kusukela ku Tony Blair, kweza u Gordon Brown, kweza u David Cameron, u Theresa May. After Theresa May kwazokuza u Boris Johnson. After Bojo kwazokuza u Liz Truss. Esiza kuba la elamhlanje othatha over from u Liz Truss. Ngwesikhombisa kwelakithi saza abantu ababili kuphela. Khonokho kumele ukuthi kusifundise isifundo.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusaswe. Sixoxela ekwelebhilithani. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi amabutho eZimbabwe ayakhonona kakhulu ngoba engatholi ukudla okwaneleyo kanti njalo esilela ngama-uniform. iChronicle ithi abanye abantu kobulawayo baqoqa ukutshengisela esitaladeni namuhla besola izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF yimelika. Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani basakazi bethu Mathebele Land. Hayi siyalibonga nje kuStudio 7 khonapho ngokusimela kakhulu emsakazweni. Lisakazela zona indaba zakithi Mathebele Land ezingathatha uhlangothi nje. Njengoba nje sokulandela ama-election so unganithoko lokuphithiphitha okwenzakala emathebeleleni. Kodwa sicela ukuthi nje lisixwayisele laba bantu laba abezanu-PF laba bekuyele ubudlongodlongo babo laba ababenzayo ebantwini labo. Ngoba kahle kahle ngabe ubudlongodlongo bebenza kanje bekhumbula ukuthi labo ngabantu nje njengathi nje ubudlongodlongo babo. Kambe nxa behlukuluza abantu nje labo ngabanye abantu kanye kambe bazamani songanithiwa nje sokuyinyamazana nje songani inyamazana nje eziphilayo thina singabantu sizonyamazana singabantu sonke abantu abakuzani ngabantu abantu abeku-MRP ngabantu abaku-CCC ngabantu abazamukekela nje ubudlongodlongo babo lo ngoba one days yakhala bona bangacabanga ukuthi kumbe siyabe sisava thina sibe sazi labo gawule labo benjalo sibe sabo gawule labo lobatshele ukuthi asibe sazi asikuthi asibe siyabe sisava thina.
Yes, Studio 7 injani basakazi. Ye, Greta Vodloza Swanda, Greta Vodloza Swanda. Kuzwile uPaula kuStudio 7 kuliphuma le ndaba litshone le ndaba. Hayi into iPaula leyo, hayi. Inxele impela Greta Vodloza Swanda. Mawuzathi umnanga kwa uright ephathe udaba lwe-background lezinduna. Wena usazi kahle ukuthi izinduna ezamanje sezingeze zanu-PF. Ucabanga ukuthi izinduna lezo zizamile esayidini likabani? Ngoba induna lezo zizamila esayidini likamnangagwa. Ayikho into eyodwa ezophuma lapho. Ayikho eyodwa nje. Lapho wena kube uthe kufuneka i-International Court of Justice. Ibe yiyo ephatha udaba lwe-ground. Induna lezo lazo zihambe ziyefakaza ngoba lazo induna lezo zazifuna ukubulawa phela esikhuluma ngazo ngaleso sikhathi. Manje ukhuluma njani into eyayifuna ukuku-affectayo lawe. Hanti kumele ukuthi kubuye amakhothi akwamanye amazwe azokuphawula into leyo lizokuphawula lezi nduna lezi ukuthi bafuna ukuthi kwenziwe njani. Hayi khona ukuthi iNangagwa ebuye lapha emathebuleni sazi ukuthi izinduna lezo ngezakhe ethi uzokhuluma udawa lwe-ground. Ayisebenzi njalo. Hayi bengikuthemba Greta Vodloza Swanda ukuthi hayi umhlaziyi impela kubhathi izolo. Hayi uhlulekile bhulu wami.
Linjani kustudio 7 linjani Mina ngikhuluma ngilapha kuJimila. Ngiyazibuza ngabantu bezanu laba ogawula ukuthi nxa bedefender into zezanu bebulala abantu ngabomu. Kanti bona igugura wondi yathi fika babengaphi. Babengaphi sibili ogawula. Ngakuyenzakala nje ngenhlane la ogawula ngikhulumisane laye ngizothi yena vele uthini. Ngibingelela bonke abantu bemthokazi Republic Party kundawo ezijiyeneyo. Sithi phambili ngomzabalazo.
Studio 7 omuthili ngabe ninjani umthwakazi kandaba kuzo zonke indaba elikuzo lapha siyezwa ngokushaywa kwabantu ngokhethululo olukhona ubonisiza kuphi kuphi besibuza ukuthi azikho ezinye indlela nezingenza ukuthi kubonisela amazwe ngamakhelwane ukuthi kulento efana nale bazama ukuthi ngama-inuva azakwazi ukuthi ma kusiba namarali bebekhona bazibonile emakhethweni lezo ayenzakala ngapho akuvumi na ukuthi bafune into ezifana nalezo bona bama-opposition from omakhelwane bethu esinabo ukuze babasize into zodlame vela sezifuna sifuna idlakela thina
livele ilanga leli ingqawulizwa litshisa so uzutshaywa lovalo and uvalo luyarikida abantu la kuzophinda kuthi ngapha kulabantu bona bangapha kithi labo abalala bebizela abantu omaritswayi abantu bengaphumba bakuphambana mbekwini hamba beyethatha into zabo ebusuku bengatsheli umuntu ukuthi sensiyethatha ukuthi sokuzokhithwa sekufuna ukudonisela umuntu onke ngefusi ukuthi umuntu ongabuya ngakinjani njani into yenziwa ngomaritswayi ngapha hayi kuzima kuzima ngangizwa kuthiwa ukuthi usilo layo wemajiji lo kuthiwa ngu-anti lo izothiwa ufikile khona ngale nguye ozobakhethuza khona ngale ngapha bakhethuzwa ngabanye ngapha asezikambili inkomo ngapha heyi madoda abantu benzuzamba abathina yokunika abantu inkomo shuwa ayi kangikwazi abantu benzuza banjani into esiyohambe eyiqukule ebusuku lapho iqukule khona ukuthi uyibisele ebusuku ungabona abantu siye zidisipule ebantwini ayi abantu laba madoda kita ngubuntu umqondo waburayithi kuhle kuhle baphazamile laba ayi liyatshisila ngako kodwa namntu angcono liyaduma kodwa-ke eshi utshawa luvalo ngqolizwe liduma so ngoba leli zawuya ngoli lako olungayenziwa
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Kwezivela kwamanye amazwe, i-AFP ithi abahlamuki besimoslema bedlulise amalawulo bahlasele inkamba zamabutho izolo kwele Burkina Faso babulala amasotsha alitshumi njalo balimaza angamashumi amabili. I-Voice of America yona ithi eleNigeria selixwayise isizalwane zalo ukuthi zingethuki ngemva kombiko owethulwe yiMelika obusithi abahlamuki balakho ukuhlasela esigodlweni salelo lizwe i-Abuja. Siziphethe ngodaba lweMelika. Uhulumende waleli lizwe usethese izizalwane zakwele China ezilitshumi lantathu 13 ezigoqela abacuphi amacala agoqela elokweba ulwazi kumbe i-intellectual property kanye lokuntshontsha imali i-bank fraud. Lokhu kwaziswe ligqwetha elikhulu likahulumende weMelika umnumzana Merrick Garland izolo. UGarland uveze ukuthi abasolwa badala lawa macala ngesikhathi beqoqa ukuthola ulwazi phezu kokuthi abatshutshisi beMelika babeza luphatha njani udaba lokutshutshisa icala eletheswa inkampani yeChina elungisa amafoni eyeHuawei. Uthe abasolwa bathenga isizalwane seMelika ukuthi sibancwebe indlebe ngalolu daba bengazi ukuthi lowo muntu kwakulipholisa le-FBI elalisebenza nsitha. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umsakazo we-Voice of America usola ukufakwa kwentatheli ze-Studio 7 kuqembu le-WhatsApp elibunjwe ngabasekeli bezanu-PF abazibiza ngokuthi Journalists for Economic Development kumbe Journalists for ED. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa half past seven na olivalelisayo ngontungamilinkomo lichone kuhle.